sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Ali chona njani zilukandaba ulambulela Studio 7 ngolwesine mhlaka 26 amabasa 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
We are very prepared for the election. Very, very much.
Siphakathi kokulungiselela ama-elections. Ngithemba inanzelele ukuthi lezeki eyiyo ezabamba ama-elections ethu iyalungiselela. Bengaqeda umongameli welizwe uzabeka ilanga lokhetho lokusemthethweni.
Umsekeli kamongameli welizwe uRetired General Constantino Chiwenga uthi amalungiselelo okhetho lweZimbabwe asekuzinga laphezulu.
Okwamanje okwanamhlanje iqembu lethu lihambile ke libhalele iminista uSaye Justice Lit Garden Parliamentary Affairs eyiyo eyapha icele labochamisa imali evela kugovernment ehamba kuma-political parties.
Icele le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lithi lamuhla lilobele uhulumende incwadi limazisa ukuthi lalo lifuna ingxenye yemali yokulungiselela ukhetho. Izizalwane zeZimbabwe ebezikungxoxompikiswane enzele eMpika eWashington DC eMelika zithi kusovala ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukunqoba ngenxa yemithetho yokhetho engaqedakaliyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi amalungiselelo okhetho olumqotho njalo olukhululekileyo asekuzinga laphezulu. Uchiwenga uthi umongameli Emmerson Mnangagwa usemelele nje ukuthi abe commission ebona ngezokhetho eyezek igcibe umsebenzi wokubhalisela ukuvota andubana anume usuku lapho abantu abazavota khona ukudinga umongameli amalunga edalele parliamente kanye lenkokheli yombuso yezabelo. UAnastasia Ndlovu siphala loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma ngemva kokubuzwa ngumsakazo weStudio 7 iVOA embukisweni walonyaka wamabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair ngemva kokuvula umhlangano wabamabhizimusi, uChiwenga uthe uhulumende uyaqhubeka kuhle emalungiselelweni okhetho lwalonyaka, njalo abecommission eqondisa ukhetho abezek bangavele baqede okumele bakwenze ekulungiseleleni lolukhetho. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzahle ethule umbiko owazisa ngelanga lokhetho.
We are very prepared for the elections, very, very much.
Siphakathi kokulungiselela ama-elections. Ngithemba inanzelele ukuthi lezeki eyiyo ezabamba ama-elections ethu iyalungiselela. Bengaqeda umongameli welizwe uzabeka ilanga lokhetho lokusemthethweni, kutho ukuthi amabhizimusi abantu, imali zabantu abainvestayo zizaba zisezandleni ezirayithi after ukhetho esizabalalo olukhululekileyo.
Kusenjalo umbukiso wezokuthengiselana lezamabhizimusi OZITF uqhubekela phambili kobulawayo lapho lonyaka amazwe amaningi abukisa khona agoqela oJapan, iKenya, iMalawi, iTanzania lamanye alezindlu zokubukisa ezinkulu, kuthi amanye anjengeGermany, iIndia, iChina lamanye aweEurope amelwe ngosomabhizimisi abazimeleyo labatshali bemali. Ngasikhathi sinye kuqhutshwa imihlangano ehlukeneyo yabosomabhizimusi. Lonyaka eleSouth Africa lehlulekile ukuzobukisa eZITF, loba nje babethembisile nyakenye ukuthi bazaphenduka. Abagatsha lwezokuthengiselana kweleSouth Africa bebekhangelelwe ukukhokhela iqula labosomabhizimisi balelo lizwe, kodwa abakho lonyaka kuZITF. omene ezamabhizimusi esigodlweni sommeli weSouth Africa eZimbabwe umnumzana Frank Stevens wethule umbiko othi ukuswelakala kwemali ehlelelwe ukuza eZITF kanye nokuhlawulela osomabhizimusi njengaminyakeni yikho okubangele ukuba bengenelisi ukuza eZITF. Ongene umbukiso walonyaka ngelanga lamabhizimusi unkosazana Nokuthula Ncube uveze ukudana kwakhe ngokungezi kwabosomabhizimusi beSouth Africa.
Osomabhizimusi beSouth Africa lonyaka babuya ukuzobukisa ngamabhizimusi abo ngapha kweZimbabwe ngoba eminyakeni bande ukubuya lamabhizinisi abo babhadale zonke indleko ezabe zifunakala ukuthi abantu babone ukuthi bona baqhuba njani ibhizinisi. Ngakho mbona ngapha kweZimbabwe kuzaba lokunzima sibili ngoba abaningi bebejwayele ukusebenzisana laba abantu beSouth Africa.
Inkokheli yeZITF yehlulekile ukukhuluma ngokungezi kweSouth Africa lonyaka ngoba bebesemhlanganweni lomkakhe kamongameli welizwe unkosikazi Oxley Mnangagwa. Umbukiso weZITF walonyaka uqale kuthanya mhlaka 24 uzagqitshwa ngomgqibelo 28 Mabasa. Kusukela ngolwesibili kuze kufike namhlanje bekungamalanga abosomabhizimusi. UZulu uzangena embukisweni kusukela kusasa mhlaka 27 kusiya mhlaka 28. Umbukiso walonyaka uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Sustainable Industrial Development, Inclusive Competitive Collaborative. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye okhangelele ukuvula umbukiso walonyaka weZITF kusasa ngemva kwemini enkulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abohlangothi olubona ngokubuthaniswa kwemali kahulumende olweZimbabwe Revenue Authority iZimra bathi kulamankampani kanye labantu makhaza abalezikweleti zemithelo ezingamadola edlula amabhiliyoni amane i-$4.2 billion. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokhu kwethulwe ngumqondisi walolu hlangothi uCommissioner General weZimra unkosikazi Faith Mazani emhlanganweni wohlangothi lwakho labosomabhizimusi kobulawayo namhlanje. Unkosikazi Mazani uthe isikwelede lesi ngesenyanga ezedlileyo kusiyafika inyanga edlileyo ekambimbitho lonyaka, ethi njalo isilinganiso sokungamachumi ayisithiyagalombili ekhulwini i-80% semali leyo yimali ekweledwa ngamabhizimusi azimeleyo.
I-80% yesikwelede lesi yisikwelede samakampani aku-private sector. Uhlupho sibona kuyikuthi iningi lamakampani wonawa awabhadalwa imisebenzi abayenzela uhulumende ngenxa yesimo sezomnotho welizwe.
Iningi labamabhizimusi abakade bekulomhlangano bakhalaze ngokungasebenzi kuhle kweZimra, ikakhulu ukulahla kwezincwadi ezihlukeneyo emahofisini eZimra. Umnumzana Moses Kuture uthe laloba iZimra isisebenzisa indlela zebulenjini ekuhleleni imithelo lekugcineni ulwazi lengwalo eziqakathekileyo, kungaba kuhle ukuthi ibone ukuthi imitshina yayo ayisoze ife okwesikhathi eside njengalokhu okuke kwenzakala enyangeni ezidluleyo.
Kanada kukompita on the global stage.
Kumele iZimra ilungisise imitshina yabo ukuze benqabele ukulahlekela imali ngenxa yemitshina engasebenzi kahle.
Umnumzana Stanley Moyo isakhamuzi sakobulawayo uthe le yimali eningi kakhulu, ngakho ke ucabangela ukuthi abalolu hlangothi bengabe bengakhulumi iqiniso ngalesi silinganiso semali, ethi akwaziyo yena yikuthi uhulumende nguye okweleda imali eningi.
Hayi bo, le yimali enkulu kakhulu. Ngibona ingani okunye sebe phambi kungezelela nje amanamba ukuthi ukhanye ngani isikwelede sikhulu esivele ebantwini. Kodwa ungakhangela kakhulu uhulumende nguye oyabe vele ekweleda iZimra imali eningi, ngoba yibo abalabantu abaningi njalo yibo abasebenzisa izinto eziningi zakuleli lizwe.
Umnumzana Michael Ndiweni uthe isikwelede lesi asimangalisi ngoba kutshengisa ukuthi umnotho welizwe ufile, ethi uZulu uvele uyehluleka ukubhadala amanzi lezinye indleko, ngakho uhulumende kumele avuselele umnotho welizwe.
Ngicabanga ukuthi indaba yokuthi iZimra is owed 4.2 billion akumelanga imangalise, ngoba mbona ngandisibonakalisa ukuthi umkhono mvele uzifele, abantu abaningi bayehluleka ukubhadala ama-taxes. Kuyafana lokuthi vele ngathi uzokhangela even izakhamizi zehluleka ukubhadala ama-rates, ngoba indaba yomkhono mvele injani, iyahlupha abantu bayaswela imali ngenxa yokuthi umkhono mbufile.
Ibuzwa iZimra ngokuthi ingabe ithatha amanyathelo bani ukuthi ilandelele izikwelede lezo ebantwini, yona ithi balamandla okulandela abantu njalo bayakwenza lokho isikhathi sonke, kodwa bakwenzela ensitha ngenxa yokuthi umthetho awubavumeli ukuthi baveze abantu abangabhadaliyo. Umphathintambo wombuso wezabelo umnumzana July Moyo, onguye obebambe isihlalo somphathintambo wezemali, nguye okhulume kulomhlangano. Umoyo uncome iZimra ngomsebenzi wayo, ethi kumele bazitshayele ihlombe ngoba laloba umumo ubumubi, ilizwe lenelisile ukubhadala izisebenzi zikahulumende.
Kumele sizichenye ngokuthi besenelisa ukubhadala ama-civil servants ethu, bebeyithola ngenxa yokuthi belivumela iZimra ukuthi ithathe imali kini.
Umhlangano walamhla ngomunye yemihlangano eyenziwa ngaphansi kombukiso weZimbabwe International Trade Fair ngenjongo yokuhlaziya inhlupho abamabhizinisi kanye labeZimra abahlangana lazo ngenxa yemithelo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo, mzwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Icele leMDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lithi lamuhla lilobele uhulumende incwadi limazisa ukuthi lalo lifuna ingxenye yemali yesigidi esisodwa lesithiyagalombili i-1.8 million dollars iyokulungiselela ukhetho eyaphiwa olunye uhlangothi lweMDCT olukhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Lokho kulandela isinqumo esisanda kwethulwa ngumthethwandaba ophezulu esikhomba ukuthi akucaci ukuthi onguye umkhokheli weMDCT yoqobo ngubani. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Witness Dube esikhulumela isikankosazana Thokozani Khuphe.
Kodwa ngokuthi kuphumile okakade bengakufuni, sebeqamba amanga besithi umhlonitshwa uJaji Francis Bere ukhangele indaba ebebengazithanikanga. Kukanti uJaji ufake lesi sinqumo ekhangela ukubana impikiswano ekhona enkulu kikho konke lokakade bekutshe, ngoba bona bebefuna ukusivala ukubana sisebenze ibizo le-MDCT lama-logos lama-symbols. Ujaji wasekubona-ke ukuthi hayi, zonke lezi zinto kayisizo eziqakathekileyo, okuqakathekileyo ukuthi libe kwazi ukuthi umkhokheli oqotho webandla lenu nguphi. Bathi besikhipha ehhovisini lakobulawayo nge-expoliation order, asizange siphikisane lomthethandaba, sayamukela khonokho noma sathi sasinesibusolayo, ngoba thina yinto esasiqala ukuba sehhofisini bona basebenzisa i-expoliation order ngendlela engayisiyo, basitholisa inqumo asabachiya benjalo, azange sisole umthethandaba.
Manje kuyini elizakwenza ngalolu daba?
Thina kulesi nqumo esikhulu esisithangeleleyo njalo mhla ka-30 lapho i-constitutional court ezahlala khona isidingida indaba yokuthi umama uMakhuphe waxotshwa ngokusemthethweni kumbe ngokungekho emthethweni eParliament. okwamanje okwanamhlanje iqembu lethu lihambile ke libhalele iminister Justice Litgal and Parliamentary Affairs eyiyo eyapha icele labochamisa imali evela kugovernment ehamba kuma political parties. Kanti kusiya ngaphambili iparty izaba le standing committee ngayona isontezayo iyo eza kusho ukuthi kusiwa phambili ngalokhu yikuphi, kodwa hayi inhlelo zeparty ziyaqhubeka, ama candidates lama prospective candidates bayaqhubeka. Sizakwaziswa maduze ukubana ukukhetha kahle kahle wonke ama candidates azabele le party kuya kuzayenzwa nini, kodwa nje kulona leli viki elizayo
siyezwa njalo eminyimbiko yokuthi ibandela ikhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphele likhokhelwa ngumnumzana Chamisa, bazama ukuxoxisana ngendlela yokubambana njalo. Kungabe kuleqiniso yini kumbiko le?
Labo ngabantu abangafuni nje ukukhuluma lomuntu ongabe elomqondo otshenelwa wapho. So lokho abakukhulumayo ngamanga aluhlaza akuzange kwenzeke, abazange benze into njengayena leyo. Kodwa bayathanda nje ukuthi baye kwabaphephethi bendaba bafike bakhulume bazenze ngathi ngabantu abafuna ukwakha isizwe, bona bengafuni ukwakha isizwe. Lizananzelela ukuthi even ukukhuluma kwabo kwaizolo bekhuluma ngokuthi bafuna ukuthi bona bafake ama-candidates kuzo zonke izindawo zabameli bedala ephalamende ezingu-210 beyi-MDCT yona le ekachamisa, kodwa bane-alliance document abayisayinela nayo bayivumelana nabanye sebeyichithile nje into bayichitha bephambi komthetho kuyini abaphephethi bendawo. So ngabantu abangalandeli izinqumo, abangalandeli umthetho.
Hello ke ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe, umkhokheli welinye lecele lama MDCT, sixoxelaye esicingweni ekobulawayo. Live talk lamhla kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama, sixoxa ngokukhulunywa ngabesifazana emhlanganweni wamabhizinisi oyeZimbabwe International Trade Fair. Thumelani text message ngonombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Sokusele inyanga phose ezintathu kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa amabandla ezombusazwe kunye labancintisa bezimele belokhu bemadolonzima. Abanye belokhu bengakethuli lo mhlahlandlela wemikhankaso yabo okokwenzela ukuthi abavoti benelise ukuba kwazi ukuthi kanti vele bathembisani uZulu bengakhethwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo endawonye lowake waba ngumeya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Ndlovu, njalo oyisiphathamandla sebandla lezanu PF onguye ongumqalisi ziba.
Hayi ololu nyaka mbona ululomehluko lancanje amamanifesto angeke ngithi awakho ngoba abantu abaningi sesikubona ku-social media awasagijimi nokugijima njengalokho ababekwenza abantu subala nje abantu bezikhampeyina befaka amagama abo ubona nje ku-social media ukuthi ngizibani ngizibani umelele libandla ndizakwenzela ukuthi sengikubona kuphela sekulomehluko.
Ye mnumzana Fuzwayo, wena uthini ngalokho okwenzakalayo ukudonsa amadolo singani siyakubona kusenzakala?
So ngiyabe zisayithukile nekungela zingikasho ukuthi ezaqala yithi, and normally ngokwazi kwethu iZamfesi yade siba yi-trend ekadiseta i-pace. So abantu maybe abanye basathile ukuthi basalinde yona ukuthi ayisukume sibone ukuthi kanti vele iplaneni manje labo ngani this time babele-strategy esi-different ngani bayadileya bathatha isikhathi sabo ngazi ukuthi basalungisana izinto zabo zanezi eziningi engathi yaziqulu zingamanga kuthi. So I think yikho kubambe wonke umuntu ukuthi basukume bagijime ngoba wathi bangagijima kakhulu phambili nxa amadoda lawo eselandela emuva abe sebabambe yonke iiplani zabo ebegcine bebachitha. I think yikho kuba bambile abaningi ukuthi besukume begijime.
Bakundlovu, bakhona abanye abathi umongameli Mnangagwa okubangela ukuthi engayenzi imihlangano yamarali okwakathesi yikuthi kanaqinisa ukuthi engabizi irali ingagcwala yini e-stadium?
Hey,
elimbona ifani yachiyana kodwa ngikunanzelela kwami mina ikubana usukela ngesikhathi esiba khona uqithethe isikhathi esiningi esaqothana lokuzama ukuchasisa okwenzakaleli izweni lokuzama ukungena emazweni la loba ukusazi ukuthi thina njengezimbabwe besihamba sicabana labantu bonke emhlaba wonke lezithonzi zonke esezama ukuchasisa nje kucholisise kwendaba ukuthi samukeleke lapha besikhanyazile singamekeleki khona soqeda isikhathi esiningi esekwenza khonokho ukuzama ukudinga uhlobo lobungane lamazwi la ebesivele sesikhuthekane lawo singasafuni ukuba thina besizitshele ukuthi asilandaba lomuntu wonke emhlabeni ngaphandle kwethu kodwa besezama ukuchasisa amazwi wonke ukuthi sile ndaba labo yikho kumbona ingane okubambileyo.
Mnumzana Fuzwayo, wena uthini ngalabo abathi bona ukungaphumeli egcekeni baziveze abafuna ukuncintisa akusozokuphe ithuba labantu ukuthi bakhethe ukuthi kahle kahle bafuna obani? Uthini wengakho?
Yebo, ngezinye indlela kungaba liqiniso but kodwa nothi kangako ngoba esikwazi ukuthi kusukuma bazasukuma abantu asoze bahlale kuphela bethule into nje ukuthi bayadileya kuphela but kodwa kusukuma bazasukuma labantu of course bahlezi bathile bamile impilezi ukuthi baboza buya besithini baningi abantu abakathetha bahlezi fuya bahlezi phakathi laphakathi abangelashiwo so ukulinda basalindile abantu but engikwaziyo ukuthi nxaso besukuma especially i-ruling party labezasukuma khona izasukuma ngesinye isiqubo esiyesabekayo so ingakwazi ukuthi iyethusa abanye abantu bewele kuyo ngoba kathetha kuwolaba abanye like i-RNDP alliance siqalisile ukugijima so maybe abantu beqalisile ukuyi-assessa ukuthi yona ingabe minjani sebelinde laba abalokhu besathule ukuthi mhlambe bona bazabuya ukuthi kungaba le-effect kangako hhayi ayidoubt ngoba definitely azasukuma amabandla lawo.
Baba uNdlovu, nxa kusenzakala khona lokhu kungakhanyi ukuthi kuhamba njani abantu benga amabandla engakhankasi njengalokho esikubona ngeminye iminyaka akusoze na kubangela ukuthi kugcine kukhethwa abantu abangayenziwa ngalokhu ngesilungu okuthiwa yikuthestwa?
Okokuqala ukuthi abantu kufanele bazi ukuthi bona bakhetha umuntu onjani. Isikhathi esiningi into ehlupha eZimbabwe kubana abantu abakhangeli ukuthi umuntu ozabamela anxa efakele ibandla umuntu onjani. Basuka bakhangele kakhulu ibandla bangakhangeli ukuthi ibandla lifake umuntu onjani. Uyathola ibandla lifake umuntu ongaziyo ukuthi kungani efaka kulesi sikhundla afake kiso. Uthiya umuntu ongenza ulutho loba ongabamela ugovu ngiba ukuthi uvela kulelo banda bengananzeleli ukubana ayisikho lokho. Ngingakuthatha ngokuthi like izisebenzi zingakhetha umuntu oya ephalamende elanda ukuyazinyondezela zithiya umuntu ongazimele ephalamende. Abantu lakhe ngikhulume njengabantu bakobulawa bayekhetha umuntu ozokuyamela iHarare koBulawayo echiya umuntu ozamela iBulawayo iHarare yinto enginanzile ngoba abantu abaningi abawazi umsebenzi ikakhulu abaningi engibananzelela elizweni ukuthi umsebenzi ka-MP ePhalamende ungowani abaningi abawazi ngiyangikunanzeleli ukuthi umsebenzi ka-councilor abawazi wazi umuntu esithi thina sifuna u-MP oza kuba khona ezimfeni bese ngizwa ukuthi umsebenzi ka-MP kuba khona ezimfeni ikanti kulama-issues a-legislative okumele ama-MPs bawalandele yinto okumele edingayo bazikhangela abantu zenezo.
Alo-ke ngumnumzana David Ndlovu, isiphathamandla sebandla leZANU-PF owake waba ngumeya wedolobho lakoBulawayo, ubexoxa endawonye lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu. Kunezizalwane zeZimbabwe ezithi uMongameli Emmerson Mnangagwa uzanqoba kukhetho oluzayo njengoba amabandla aphikisayo engani kawakwazi akwenzayo. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7 esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwethulwe ngabakhulume kungxoxompikiswano lamhla eWashington DC kwelemelika izizalwane zeZimbabwe ezintathu loba nje esinye sikubeke sobala ukuthi uMnangagwa anganqoba ngenxa yemithetho yokhetho engaqedakaliyo. Unkosazana Linda Mujuru wenhlanganiso ye Global Press ebiqoqe umbuthano lo kanye lonkosazana wazanaye Mute wephephandaba le New York Times bathe umnangagwa ukhanya engani uyakwazi akwenzayo okwamanje ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Unkosazana Mujuru uthi ouza kwenza umnangagwa anqobe ukuthi amabandla aphikisayo amaqamqamu njalo uyakwazi akwenzayo.
Usinangagwa kusobala mina engibonayo kutozana ngoba amabandla aphikisayo amancane ngathi akukhanye okwenziwa ngamabandla aphikisayo ikakhulu elikhulu ele-MDCT lapho kunokulwisana okumangalisayo. Lokhu kunikeza umnangagwa ithuba lokuthi anqobe kukhetho lonke njalo ufuna nokuguqula okuningi eZimbabwe.
Lokhu kusekelwe ngunkosazana Mude othi umnangagwa uyakwazi ukukhankasela ukhetho lalabo abamsekelayo kukhanya belamadlabuzane okungena kukhetho.
What I'm seeing on the ground, like with how he's more organized, and also I'm looking at all the benefits and the that have been rolled out this week.
Thank you, Governor. I was in Zagala, Zimbabwe, in Paratini, Uti, Unangakwa, Wenza, Wenza, Yonjalo, Iban, the Lizan Pier, the Livese, Abantu, Abazan, Kinabuketo, Lama Primary. The Siwas, Winch, Uti, Nova, and Abazan, Kinabuketo, Lolan, Kalukani, and Nani, Baya was about Wenza. So I'm taking Aling as about generally MTCT. Awaziwa ukuthi ngubani abazancintisa njalo bayalwa okumangalisayo.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe esikhulume emhlanganweni lo umnumzana Charles Mutama wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora for Democracy uthi umnangagwa uzanqoba kukhetho lolu esebenzisa indlela ezingaqondanga. Kulabantu abambalwa labo abathi umnangagwa uzanqoba kukhetho lolu abagoqela umnumzana Paul Keon, umlobi njalo oyintatheli zindaba yeBritish Broadcasting Corporation. Abanye bathi kukhanya engani lo nyaka kuza kwenziwa ukhetho olubalulekileyo. Umnumzana Phithizela Ngcobo, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, uthi okuqakathekileyo yindlela okuza kwenziwa ngayo ukhetho lolu.
Ungani kule nhlansi yethemba mbijana lo nyaka ngoba ngeminyaka lezinengi ngalesi sikhathi ngakwakulokukhetho udlakela laba beseluqalile kodwa kwalo nyaka ngani hhayi udlakela alukho. Njalo sike sezwa umphathi ntambo wezangaphandle kwelizwe i-Foreign Affairs esibikhona khona hhayi bazimisele ukwamukela impumela yokhetho.
Unkosazana Nosizwe Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika, uthi kungeke kwenziwa ukhetho olubalulekileyo kwele Zimbabwe.
Ngendlela okhanya ngayo ukuthi my lessons la ayabe free and fair. Angikwazi lo nxa kuyinto enza ngaloko ngayisebenza ngoba even lapha thina esihlala khona e-America elizweni le-democracy i-free and fair elections ngayisebenzi kasayenzakala. So eZimbabwe angikholwa.
Abakhulume kungxoxompikiswano le eWashington DC baphinde bakhuluma kabanzi ngokuhlupha abemba igolide kwele Zimbabwe. Bathi kumele bancediswe nguhulumende ukwenzela ukuphandela impilo imuli zabo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, igama lami nguKip Stube.
Oh,
Brenda Fassi umuyi esigqibela uhlelo kodwa singakehlukanike sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi amalungiselelo okhetho lweZimbabwe asekuzinga laphezulu. Icele leMDCT elikhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe lithi lamuhla lilobele uhulumende incwadi limazisa ukuthi lalo lifuna ingxenye yemali eyokulungiselela ukhetho ephiwa amabandla wonke. Selugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lilalo.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau murimi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.